umumo wesibhedlela ungani awukabi muhle sibili, awukabi muhle. Okwenzakaleyo ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi uncedo. Ngakho uyathola ukuthi esibhedlela abantu abagulayo bagcwele. Kodwa ngenxa yokuthi ama-government workers onese lamadokotela ababesebenza njani esikubiza sithi ngama-flex hours, bekungakafiki esikhathini sokuthi uzathola kugcwele omongikazi labodokotela, behambelana labantu abaningi ababuya esibhedlela. Ngakho kuyashota kumbe kuyasilela. Uhulumende kathesi uyalwisa ukuthi ezame ukuthi amise lawa ma-flex hours, abantu babuye emsebenzini every day lapha abakhangelelwe khona, kumbe lapha abakhangelelwe khona besebenza ama-hours okumele bawasebenze. Yikho sibili uhulumende asakuzama, kungani awukafiki kodwa lapho kumele kube khona. Kusalingxaki ngoba abanye ungakhangela izisebenzi zikahulumende sisabe sikhala ukuthi singabuya every day, kusho ukuthi iholo langkhona lizaphelela ku-transport, lokudla emsebenzini, kusiya njalo. So mbona ngani uhulumende usazama ukuthi awu-address. Kungaba yinto enhle sibili into le inga-addresswa ukuthi laba bathole indleko ezifaneleyo ezibayenelisa ukuthi babuye emsebenzini. Njalo kube kuhle ukuthi base bebuya bezincedisa abagulayo.
Odokotela lamanesi babekhonana ngokuthi abatholi impahla ezeneleyo zokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende. Njalo le mithi ezibhedlela ikhona yini? Sesikhangela leminye imikhuhlane engaso COVID-19.
I-PPE, ukutholakala kwayo kwangani kuba ngcono kodwa okwenele. Ilokhu isafunakala sibili ngendlela enkulu. Kodwa mbona ngani kwaba lama-donations leyinye izimpahla ezinjalo ezangena ezibhedlela ezinkulu. Ngakho kungcono kathesi kodwa kayisikho sibili okumele kube khona. Eminye imithi, amaphilisi le mithi yokwelapha, mbona ngani sisathwele nzima. Kuzamele ukuthi kusetshenzwe sibili ukuthi izinto zitholakale ezibhedlela ngoba asila okuningi. Ngithemba ngathi nxa umumo welizwe usibangcono umi-economy, kungayenzwa kukhangelwa sibili ukuthi indaba yona leyo ilungiseke. Ngoba kukhona esiwathi ngama-avoidable deaths amaningi, deaths that we could have avoided. Abantu abafileyo okwakumele ukuthi ngakuthiwa bancediseka abaningi kukhona lapha ku-lockdown, kwehlula ngenxa yokuthi into zokusebenzisa izikhathi eziningi zabe zingekho. So ngikhangelela ukuthi nxa umumo usibangcono lesibhedlela zethu zitholi usekelo from Ministry of Health, into zethu zizabe zisibangcono kakhulu.